yesebulewe sibili omunye futhi ukubulawa kwakhona kube kubi kumbe kube lobuzima bokuthi kuseduzane lalapho okule court case khona le eka Floyd eqhubekayo njengoba sikhuluma nje kathesi. Now ukuthi ukubulawa kwabantu labo kwenziwa lobandlululo kulokho mbona ngathi kusegcekeni akudingo ngoba amapolisa nxa ungakhangela kuhle kufanele ngathi kuthiwa kunjengathi laphana siselusa ukuthi uyabiza izinja uye egangeni usiyazingela. Nxa usiyazingela u-expect ukuthi uzavusa inyamazana. Inyamazana leyana ingavuka iqotshwe izinja wena unikela ukuthi izinja zibambe inyamazana leyana ukuze uthole isijebo. Amapolisa lapha nxa ephuma e-police station lapha avele wona angathi ayazingela ukuthi azingela imota e-driver ngumuntu omnyama.
Bona ababe bemiswe ngamapolisa esikhathini esiningi siyasibone bengani abalaleli ababe bekutshelwa abensundu lami. Wena ngokubona kwakho labo bengaba bephambanisa yini?
Hayi, mina ngokubona kwami ayisikho ukuthi abensundu labo babe besala ukuthi benze abakutshelwa ngamapolisa. Njengoba ngitshilo laphana mina nte mina ukuthi usiyazingela inyamazane ingavuka uvele kawumi ukuthi uyiphi ithuba lokuthi icabange inyamazana uhle uyihlaseli. Okwesikhathi esiningi kuvele ikuhlasela ngoba one amapolisa la mina mbona ngathi vele ayasibona thina esimnyama nxa sidriver lapha then nxa esetshayilayithi lakhe leliyane lokuthi uyakumisa uvele yena engqondweni zakhe yena nguye beseqalisile ukuba aggressive yena lwalo mpolisa ongaphandle. Ungakhangela lo ujaha lo ipolisa isotsha leli ebilise Virginia. Akula nto ayimiselwe kwampha mina ngokubona kwami mbona ukuthi umiselwe ukuthi ube mnyama wamiselwa ukuthi phuma lwalo umuntu wazama ukuthi azehlise ukuthi hawu kathi sokutheni kakhaya zelikhupha impuphu sekutheni babe bemthela amehlo lana khona laphana. Kuvele bona babe bevele beyibo abahlazelayo. So kanti umuntu nxa ube khuluma kuhle ukuthi hayi uphuma ngaphuma ngiyesaba ukuphuma ngoba zenzesa umbhobho phela la uyawazi umbhobho lwa ukuthi kuyabulala lokhuya.